ushayela iConstitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa, ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona akasilalungelo lonalelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba uSection 12 yenalwana akatsho ukuthi sibhale ingwalo sicela amapholisa, uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela. Kodwa bona bawutshintsha bakwenza ngazani, sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani. Yibo ababesebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe iConstitutional Court.
Baba Choma kuZanu PF, lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone imisebenza wethu iConstitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo. Njalo ngicela ukukhulumana naleyo nokuthi iCourt yeZimbabwe izimele yodwa, ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela iConstitution yethu eZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle, esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asiwubona kuyinto embi thina nxa benakunjalo, lakithi kuyosuba lula ukuthi nanxa lathi emhlangano lesifuna ukuyenza kumbe lathi lathi ukutshengisela sesingakwenza
ngekhululekile. Makhumalo uBiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayebhekisa uSection 12, libona linqoba na?
Thina njengebandla leMDC likhokhela baba u-Advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Nginethemba olokuthi amagcwetheta angabuyela uSection 12 nalawo ulayo uzasuswa, ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwumthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngingaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma, thina njengebandla leMDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe, but lapho elona khona sizalikhombisa ukuthi liyona, ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Baba uChuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela, ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Into eqakathekileyo yokuthi nxa sikhangele into lezi, njengoba siye sakhuluma maphambilini lolo sisho wami laye uwawukhuluma, isisekelo selizwe le iConstitution yeZimbabwe yiwo umthetho ophezu kwemithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho, egcinwa ngumthetho wonalowo, ngoba umthetho wenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo iConstitution leyo, nxa ukuthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lo lushushu, ngoba kathesi asisekho kupolitiki zobudlwangudlwangu lezofuna ukugijimisana. Njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlala ekukhuluma ubana asisebenzeni ipolitiki yokuvula eminyango, sitholarethane wedha usebanzini eliphikisayo kumbe usebanzini elibusayo, okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kena siqhumisane umlotha, sikwanise ukuhlala sikhulisana ndawonye. Njengoba nje busizwa mina ngikhuluma nodadewethu uMakhumalo ubana ngenzeni sike sihlale phansi sithi motho sindawonye, kungelani ukuthi mina ngiwenza MPS yena ngwe-MDC kodwa ngudadewethu phela. Ngakho-ke kumele ngikwanise ukuphila laye. So nxa umthetho lowo uncindezela abantwana beZimbabwe kumele ususwe.
Mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso, kwasho ukuthi ithetho isikhathi eside izani isala ukuthi itshintshelwe yomthetho. Yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekhoti, ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshele imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws, and izanu isala ukuyenza khonokho. Yikho okusikhuthaza ukuthi sihambeni ekhoti. So silethemba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi ayisibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso.
Babuchuma ngamaficha njani ungaphosela ukugcina la?
Ibandla leZANU-PF likhokelwa ngobaba u-Emerson Mnangagwa. Libandla eselikhangelele ukuthi bona libe lokuhlalisana kuhle nokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe. Ngakho-ke sinesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana njani i-conference ebihlalisizakala ngemuva ngale.